kuyinto esuka ingathi iyadida kakhulu ngoba sisuka sizibuza ukuthi kanti uhulumende wethu weZimbabwe uqhuba kanjani inhlelo zikahulumende ngoba phela nga uhulumende weZimbabwe ethumela unkosikazi kaMongameli ukuthi ayemela uhulumende kunhlelo zikahulumende kumbe kunkulumo esiphathelanele ukuthi uhulumende wethu umhulumende wabantu ubusa kanjani abantu kumbe ulehlelo ezithini phathelane labantu. Lokhu ke kuyabe kusitsho ukuthi kukhona ke lapha singasakuzwisisi thina njengabantu beZimbabwe. Kukhona okushaya amanzi lapha. Kukhona okunuka santungwa lapha. Ngoba phela unkosikazi kaMongameli kuzwakala ukuthi ubehambe engelaziphathamandla zikahulumende ezimele lezo nhlangothi zikahulumende ezinjengezempilakahle kumbe ezomnotho ezamabhizinisi. Kodwa bekunguye kade engubamba zonke emele konke emele abezempila kahle wabuya wazomela abezamabhizinisi lezomnotho esiyakhulumela uhulumende ephinde ebe isikhulumele sikahulumende futhi ehamba labantu bakhe lokhu kutsho ukuthi kukhona okunye singaba singakutshelwa okungaba kube kukhulunywa lapha kumbe okungabe kube kuhlanganiswa okungabe kuphathelane lezinto ezingabe zifihlakele ngezifihliwe kithi thina abantu ngoba phela lokhu kwenzakala ngemva kwesikhathi uhulumende weZimbabwe khanye kule ndlela yokuthi kulokuhuquluza umnotho weZimbabwe yilabo abamele uhulumende kumbe labo abaseduzani lababusi abaseduzani labaholi njalo nxa lokho esikuzwayo ukuthi ebehambe engelandatela izindaba zikahulumende intatela izindaba ze-ZBC kutsho ukuthi ke kuyafihlakala kadekwe sizibuze kethini ukuthi yini indaba kufihlaka kuyini okufihlwa kutheni kufihlwa lokho ke umbuzo omkhulu
kodwa bona abalandeli bemandla lezano PF bathi kujwayelekile umhlaba wonke jikelele ukuthi umkamongameli uyabonakala ehamba kwezinye indawo zamanye amazwe
abalandeli bezano PF bayasekela yonke into echiwo ngumongameli wezano PF ngenxa yokuthi phela ngabala lwazi njalo olokuthi bacubungule izinto bezimele bebodwa ngemicabango yabo balandela lokho abakutshelwa libandla leZANU PF kodwa ke kubuye futhi konke abakuchoyo besekela yonke into ephathelane loMongameli kubangelwa ukuthi balokwesaba okukhulu kakhulu kabakhulumi bezicabangela bona bakhuluma ngendlela yokuthi balokwesaba njalo ngabantu abakhuluma kuyikuthi kuyonke into abayikhulumayo ivelela kumizwa yendlala imizwa yesisu efuna ukuthi badle ngoba vele kuyadliwa phela kuZANU PF.